Lezi inhlanganiso ezigoqela iHarare Residents Trust, iChitunguza Residents Trust, leCenter for Community Development in Zimbabwe, zabhalela icela lePhalamende zisola ngokuphuza kokulungisiswa komthetho wokuba idevolution isungule ukusebenza, kodwa zaswela impendulo. Umnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso emela izakhamuzi zeChitunguza eChitrust uthi abantu sebezondiswa izenzo ezinje, njalo kukhanya uhulumende esebenzisa isisekelo sombuso ukungazihluphi ngokulungisisa ngalolu daba.
Abantu ku 2013 bathi bafuna i-devolution, kodwa ku preamble sokuthiwa nxa imali ikhona kumbe manxa bebona ukuthi sokunecessary. So khonoko vele sesakubona ukuthi kulokusela okwayenzakalayo khona phana ukuthi intando yabantu siyafakwa okunye okuyicap manje.
Umnumzana Ndumaya Zayo osebenzelana lezakhamuzi zeChitunguza uthi i-devolution bayimelele ngamehlo abomvu, njalo ingabaphathisa ukuba behlele ezentuthuko ngendlela ekhanyayo.
Siqala kuma councils yethu kungene ku provincial council. Kutsho ukuthi umuntu wonke uzaba lethuba lokuphatheka ukuthi umnotho wendawo uzahanjiswa kanjani.
Uzaya uthi imisebenzi enje iyabe izavula ithuba lokusebenzelana kwabameli bezabelo leziqinti lamakhansili kulokuvumelana beqonda ntonye, njengoba beyabe belolwazi olujulileyo ngokubahluphayo njengezakhamizi kungenani lezombusazwe. Ethi kunje lelo thuba lingatholakala abalodubo lwamanzi kuleli dolobha abangafuna ukubona lulungisiswa lusungulwa ngalo.
Kathesi iChitunguza ithatha amanzi from iHarare. Sibona ukuthi kungabambana kube yintweni. Sizathola ukuthi instead yokuthi iChitunguza ithenga amanzi eHarare, sizathola ukuthi iprovince yiyo izaba lokuba lamandla.
Ukhumalo uthi lokhu belisa bemanyene okuthi njengenhlanganiso ezimela izakhamuzi bangena umhlangano wokuhuga i-investment edolobheni le-Victoria Falls kuvikela isanda kwedlula, bekhuthaza ukuba umthetho we-devolution ulandelwe masinyane, njalo ethi baqhubekela phambili befuqa idale lePhalamende kulolu daba.
Kathesi siya eParliament suku zonke sibuza singetha uspeaker lo clerk ukuze basichazisele ukuthi kathi wagcina sokuhamba njani kupetition yethu leya, noma siyabona ama petition abanye kathesi kule petition yahanjiswa yi-ERC on electoral reforms sesibabona vele sebe kuma public hearings.
Umsekeli kamongameli welizwe onguye njalo ophethe ugatsha lwezemithetho uhlale esithi uhulumende uzinikele ukuthi imithetho yonke ihambelane lesekelo sombuso, kodwa lezi nhlanganiso zithi uhulumende uchiya ngaphandle udaba lwe-devolution okuyibuqili obukhulu, njalo unikeza umphathintambo wokubusa kwezabelo amandla amaningi okuxotsha santando amameya, amakhansili labasigcinisihlalo ababe bekhethwe ngabantu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.